So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 28 Ntulikazi 2020 mo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi igcikwane le-coronavirus selihlasele ilizwe ngesiqubu.
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle, Chris. Mubi sibili siyezwa amahungahunga abantu abaphongua bebhubha.
Iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa lokubulawa phambilini kombhikitsho okhangelelwe ngolwesihlanu.
Utakunda Matsane bethunjiwe, abantu abamthumbile bebelezikhali behlomile.
Silengxoxo lomela isigaba seBhinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ophoste wabotshwa ngamasotsha bemethesa icala lokukhuthaza umbhikitsho othiwa uzenziwa elizweni jikelele ngolwesihlanu.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama AK-47 sokuthen.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ligcikwane le-coronavirus ngesikhathi leligcikwane selihlasela ilizwe ngesiqubu. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili ababhubhileyo, omunye ngowesifazane oleminyaka engamachumi amathathu lane 34, lowesilisa oleminyaka engamachumi amathathu 30. Inani labalegcikwane leli sebezinkulungwane ezimbili ezilamachumi amabili 2020. Asebebhubhile sebengamachumi amathathu last 2 part 36. Kulembiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ethi kulabaphathi ntambo bakahulumende ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Kuthi edalele ePhalamende lihle lavalwa ngemva kokutholakala kwamalunga amabili elegcikwane leli. Sixoxe lelunga ledalele ePhalamende engwebandla le-MDC Alliance unkosazana Lindiwe Maphosa.
Sithe sivuka namhlanje ekuseni sathola ama-message asitshela ukubana ama-meetings ama-committee ade kumele ehlale namhla amile. Kukhanya kuthiwa kube lesehlakalo okucatshangelwa ukuthi kungaba kukhona abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 abahlanganisela amalunga edalele ePhalamende labanye ade behambe labo besiya ku-trip ade belayo besiya phandle.
Njengamalunga edalele ePhalamende, ingozi inganani eyokuthi lingahlangana lalo udubo lolu olwe-COVID-19?
Ingozi yona ikhona, Chris, and inkulu. Into esingayitsho ikhona ukuthi khona ukutheswa kube lo mkhuhlano nalowo. Akula testing, Chris, eyenzakeleyo kulaba nje abanjengathi, ngoba kunje siyabe sihlanganelana sisuka lapha siyabe sikhona sizahamba siyengena kuma-communities siyahamba siyehlangana lezimuli zethu. Okungangokuthi ngabe kuthiwa kuthe kwenzakala leyo nto kwasokuthatha umuntu wonke wathestwa, wabonakala ukuthi ngempela lelo gciwane asilalo, ngoba kwakathesa umuntu wonke uhlalele evalweni. Asikwazi ukuthi abayiwa ababe ku-contact labahlangane labanye yibaphi. So ingozi sibili yona ikhona ngendlela emangalisayo.
Kona esigabeni seMatabeleland South lapho ovela khona, unjani umumo kudaba lona lolo olwegcikwane?
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle, Chris. Mubi sibili siyezwa amahungahunga abantu abaphongua bebhubha. Siyezwa amahungahunga abantu maybe ababuya belegciwane behlinzelwe esibhedlela. Kunjenge last week kuye kwaba lokwesaba okuthize okwenzakaleyo, kucatshangelwa ukuthi kubuye isigulane esuke UBH sabuya sahlinzelwa eGwanda. Okungangokuthi kade sokulokwesaba sibili ukuthi ukuthi COVID le ngami metheke esigabeni seGwanda. So wesaba kukhona umemetheka kukhona silama quarantine centers amaningi akhangela abavela phandle lababethe bathola umkhuhlane bephakathi. So ingozi yoni khona and into ebuhlungu enhlala ngikhuluma ngayo and into eyiyo evele isithwalisa nzima ikhona ukuthi akula kutesta okwenzakalayo ebantwini. Into ekhona yena le ama thermometer ama temperatures but awula le bayithi rapid testing ukuthi kuyatestwa sibili ukuthi umuntu wazakala ukuthi ulegciwane kumbe kawula gciwane. Khona oku kusifake engozini ngoba singaze sibe kuthwe sihlale ezindlini kuthwe sigqoka amamasi ezilongu singakwazi ukuthi ngiqiniswa abantu abalomkhuhlane bangaki njalo ngobani kuyahlala vele kuyingozi emuntwini wonke. So hayi sisesikhathini esibi njengeZimbabwe sisesikhathini esinzima njengeMathi South ngoba ukuhlalela evalweni lokuhlalela eminyameni lingazi ukuthi uhamba njani kuvele khona ngokwakho kuyingozi.
Unkosazana Lindiwe Maphosa lilunga ledale lePhalamende engwebandla leMDC Alliance. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Yebo yebo yebo, thakaza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlantambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngodaba lokuthi kulabanye abathi kulokwephulwa kwelungelo likaZulu okwenzakalayo elizweni ngalesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-lockdown. Mthakaza muhle, lingakhuthwa luhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Wobe.
Iziphathamandla zebandla leMDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa, ukubotshwa kumbe ukubulawa phambilini kombhikisho okhangelelwe ngolwesihlanu. Amapolisa asethule uluhlu lwabantu athi bayabadinga phezu kombhikisho lo. Umsekeli kamgcinisihlalo weMDC Alliance uMnumzana Job Sikhala, umkhokheli wabatsha kuleli bandla uMnumzana Obey Sithole nobhala kugatsha lolu uMnumzana Gift Ostalos Siziba ngabanye abadingwa ngamapholisa. Kodwa uSikhala wethule umfanekiso kamabonakude esithi uyasekela umbhikisho wangolwesihlanu njalo ufuna abenza inkohlakalo elizweni ikakhulu iziphathamandla zikahulumende zibotshwe. Kuthi abanye njalo abadingwa ngamapholisa ngowayekhokhela ugatsha lwabatsha kubandla lezanu PF uMnumzana Godfrey Tsenengamu, umkhokheli wetajamu kasesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi, abomnumzana Godfrey Kurawone, Denford Ngaziwore, Robson Jere lo Alan Moyo. Kunjalo nje ibandla leMDC Alliance lithi isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuleli bandla kobulawayo uMnumzana Dakunda Matsana ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngemibhobho ngolwesine. Isikhulumeli saleli bandla kobulawayo uMnumzana Swithan Chirohodza uthi uMnumzana Matsana uhlukuluziwe ngokuthelwa amandla kagetsi enyaweni lokunye ngesikhathi abamthumbileyo besithi kachaze ukuthi ngobani abaqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu kuleli dolobho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uMnumzana Chirohodza ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Utakunda Matsana bethunjiwe abantu abamthumbileyo bebelezikhali behlomile bethwele umbhobho epostfund AK-47 yikuthi nje njengabantu abangaso mabutho ngeke sibe kwazi ukuthi yimbhobho bani kodwa ibikhona lokhu zenini umbhobho ofana le-AK-47 leminye njalo emncane engathi ngama-revolver. Bamthathe endlini yakhe bahamba laye kachana ngachuti kwesinye isikhathi ngaba ngaphandle kwebulawayo bayamhlukuluza bamchaya bamnqunula bamphose emanzini bamtshela ukuthi agiqike phansi bemchaya ngogethi ngaphansi kwenyawo bemtshela ukuthi engakhulumi aphinde akhulume khonoko okwenzakalayo njalo bebembuza ukuthi olinika imali yokuthi bijengisele mhla ka 31 July ngubani bebuza ukuthi abanye abasekela udaba lolo luka 31 July ngubani baphinda bamfaka emodeni bemkhothamisa ikhanda bayichayela imoda leyana bayamphosela endaweni yesiduzanda amalokishi akobulawayo kuzahamba kudokotela kusasa kumbe phambi kwakusasa yikho lapho esiyathola lezo ncwadi
kuyini ibandla lakho eselikwenzile ngalolu daba selulubikile yini emapholiseni
ipholisa lingabona lapho ukufika khona isotsha kalisoke lenze lutho mina kunjenje lami ngabotshwa ngamasotsha ngo-2019 ngafika e-police station amapholisa azidlulela ayesenitshela okokwenza ngamasotsha so akuncedi ukuya emapholiseni into enganceddiyo baningi abantu be-MDC abasebaripota emapholiseni kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa ukuthi why ukhulumile wena ukuthi ubuhlukuluzwa why ukhulumile wena ukuthi ukuwe wathunjwa abantu thina sike sachaba abafana be-ZANU-PF khona apha kobulawayo ngo-2008 sathi sifike e-Sostown police station amapholisa e-Sostown bayala ukuripota into evamileyo kakhulu mbona ngani silamakhesi ayedlulwa ama-500 sibili abantu be-MDC asabaripota emapholiseni kungela lutho olukwenzakalayo
lo bufakazi na ukuthi ngubani ongabe emthumbile
into le ibisenzwa abantu sibili abakhaliphileyo abangabe belolwazi ngendaba zokuvikela ilizwe abane-training yesisotsha ama-electric shocks siwezwa kumbali kumbe abantu ababesebenza nsida njengama-CIO cabangela ukuthi bengabe ngama-state security agents njengoba phela lapha ezweni kulicala phela ukuthi umuntu athwale umbhobho njenge-AK-47 ngoba ibizwa ngesikhiwa kuthiwa i-weapon of war so sokuvamile kakhulu ukuthi abantu be-MDC babehlukuluzwa abantu abahlome ebethwele imbhobho engaka kodwa uhulumeni engenzi lutho
lo ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga Studio 7 ekhona le kobulawayo. Istudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ibandla le-ZANU-PF lalo likhuthaze abantu ukuthi bengaphatheki kulokhu kujengisela. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla umnumzana Patrick Chinamasa ukhuze ummeli welemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols. Esithi uyisigebengu ngoba etshotshozela umvukela elizweni. Uthi Namasa uthi engaqhubeka esenza lokhu umnumzana Nichols uzaxotshwa elizweni. Kesizwe amazwi kaChinamasa.
The US ambassador who I am told is African American. He must be ashamed of himself. Totally ashamed of himself. He continues to engage in acts of undermining this republic. And if he does so, if he continues engaging in acts of undermining the republic, mobilizing and funding disturbances, coordinating violence, and training insurgency, our leadership will not hesitate to give him much notice.
Umnumzana Patrick Chinamasa ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-ZANU-PF. Ubekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare. Kolunye udaba olufanayo omela isigaba seBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uke wathwaliswa nzima ngamasotsha esesigabeni sakhe ngempela viki. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama AK-47 ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama AK-47 sokuthen bangithole ngikhuluma losomabhizimusi ekade ngifuna ukuthi encedise izakhamizi lezana kade ngizitsho ukuthi bezisakha idamu ukuthi zithole amasamende ngibathengele amasamende ngibathengele ifiweli le mota yokuthi khona iyethwala amatshe njalo iphinde iyethwala amanzi ngisakhuluma lo losomabhizimusi lwana ngabona ke sengithiwa khona hamba ndoda hamba ngale emoteni ngihambe emoteni ngiqutshwa ngamasotsha akade kade ele Mbhobho. Ngisiyafika ngale ngithole kulo second lieutenant okade ekhona ethi kimi indaba uhamba lomuntu ongela mask. Bengilo sobhuko yi-1 osuka kuleyo village lapho kade kulungiswa khona idam lona lelo. Ngase ngibatshela ukuthi hayi usobhuko bese sonke emotheni sibabili ngimsuse nje emzini wakhe. Kwathiwa asambi sokufuza ukuthi lihambe liyebhadala ifayini. Ngathi hayi ifayini siyabhadala, kodwa usobhuka umthiye nini ngoba kula transport yokusuka eBinga usiye emanjulo kugcwele ama-roadblock indawo zonke, abantu abavunyelwe ukuhamba basebesiyekela ke sasesihamba. Namhla nithe mvuke ekuseni ngavuka sentshelwa ukuthi ijoku yonke ibibhizi ikhuluma ngokuthi khona uMP uhamba emobilizer abantu ukuthi khona mhla ka 31 July kube le demo eBinga. Thina njengebandla mina ngakhethwa njengommeli weBinga North under EMDC Alliance. Njenge-EMDC Alliance kayisithi esihamba sikhankasa ukuthi khona kube le demonstration le kamhla ka 31. Thina ke singabe sivumelana labo abantu laba abathi kube le demonstration yona leyo, kodwa ayisithi esihamba senza njalo. Njalo ke mboneka test enthola kulama message abhodayo ukuthiwa khona ngibhizi mobilize ama youth. Anza ke ngihlangane lama youth, ngihlangana lezakhamuzi, ngihambisa indaba yami ye development. Angila lutho engingabe ngingalwenza ngo 31. U 31 abantu bazazimobilize bodwa.
Wona umumo unjani khona ngapho eBinga?
Udubo lokutshengisela Chris iqiniso elikhona ngelokuthi abantu balethemba lokuthi khona anything okungabenza ukuthi kukhiphe izano kuyabe kukuhle. Amawadi wonke engiwabhodileyo so far atshengisa ukuthi abantu bakhangelele ukuthi u-31 July kufuze eguqule uhulumende, ngoba abantu bathi bona sebediniwe ngohulumende lo, sebediniwe ngodubo oluphakathina kwabo. Amapholisa, ama-CIO, amasotsha ikakhulu laba abaphansi nxa bekhuluma lathi bathi madoda hayi vele siyalisekela qhubekela limphambili ngokukhipha lomumo, yikho okukhona ku ground ngalesi sikhathi.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edale lePhalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi izakhamizi zamalokithi amane athiwa yiwo alenani eliphezulu kakhulu edolobheni lakoBulawayo abantu abalegcikwane le-coronavirus, lokhu lingalandeli imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwaleli gcikwane. Izakhamizi zeMagwegwe West Country Park emganwini leNkulumane zithiwa zilokhu ziphithizela ziminyana abanye bengagqoki ama-mask, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leHerald lithi owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa wehlulekile uya emthethwandaba izolo ukuyathoniswa icala lokutshaya wayelinda abantwababo ngoba engezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba leDaily News lithi ukudonselana amandla okukubandla leMDCT okubikwa kuphakathi kukankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzura sekufike kusibanga esikude kulandela ukhetho olubikwa lwenziwa ngeviki edluleyo eHarare. Isigaba lesi sakhetha uMonzura ukuthi abe ngumkhokheli waleli bandla. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Ngawukuqale kwami i-lockdown kwakuthi ngaqala kwatshengisile, manje kule lockdown ngapha kutofanele ukutshengisile mhla ka-31. Kutwabona kwasukunzima khona ukutshengisela kufanele utshengisile. Abantu badubeka umhlaba wonke lo, abantu abaningi athola besemazwini ukuthi kathi singazisebenza kithi lati eZimbabwe siyabe sisebenza kwamanye amazwe. Manje hayi kunzima, kufanele ilizwe lalo like lilunga abantu besebenze kuhle kibe duze. Ngiyabonga mina uMax kumithulutho kugubi.
Ngiyabingelela kubasakazi bethu abahle be-Studio 7 abasenzela umsebenzi omnandi kangaka, omuhle, oncomekayo. Hayi, igama ngeke ngizitsho sibi, kodwa ngizathanda ukuya emphoseni lamelana. Ngibuza bona abakhokheli bethu belizwe ukuthi kambe siphakathi kohlupho olungaka sikhala thina ngomkhuhlane we-corona sithwele nzima. Bona abantu babhizi. Babhizi sibithi ngawucabangela ukudingela ilizwe imithi ukuthi kwelatshwe. Ubhizi yena ucabanga ukutshintsha imigwaqo ebizo ebezifake sithi Hale 6th Avenue ngifuna yabizwe ngo-Emerson Tambo Somnyango. Asila ndaba lokutshintshwa kwamabizo akusilethele lito thina. Thina sithi sebenza isikhathi leso sicabanga ukutshintsha amabizo lawo usebenza ngokudingela ilizwe imithi lezibhedlela uholisonensi imali ezizwakalayo bantu. Ndiyakutshela mna ngakwa, please.
Salubonani basakazi be-Studio 7, linelisi yethu leli ndaba ezimnandi. Libingelele lonke balaleli be-Studio 7. Thina besingacela kuphela uhulumende ukuthi kumbe khulume labo ama-business, into zizame ukuyehliswa izitoro ngoba izinto ziyadula.
Siyabonga njalo kuhleli sikhuluma ingakuveze ebantwini ukuthiwa sikutsho loba yini. Sesizwile ukuthi sokula masitarata atshintshwa koBulawayo. UJoseph Msika hayi uright, umzindwa nomnankagwa abarong. Okungcono ukuthi kuhle uharare road lwana bamtshintshe bengugugraund road, uzawuguqela bonke abakhona ngale ababebulala abantu. Ugugraund uyabe mele amagama amaqhawe ayebulala abantu, ayebulala amaNdebele. Abayenza ugugraund road bengaze basilethela umnankagwa koBulawayo, abahle bethatha umgwaqo losuka koBulawayo siyabamba iharare ube ugugraund road. Kuzawuba isikhumbuzo umgabe layo yabe kuphathi kwegama lelani ugugraund. Umnankagwa yabe khona phana kugugraund, umzinda la yabe khona kwampana kugugraund. Bese usithi abantu abale ngqondo bebhalwe kobulestarate nezawoBulawayo.
Kunjani msakazi we-Studio 7 kanye nabalaleli bonke we-Studio 7 yalibingelela lonke elinjani ngendawo ngendawo? Msakazi wami, into engiyibonayo singamaNdebele emathebelelenzi engikubonayo ukuthi lolu abantu abakhuluma ulimi lesishona esiNdebeleni basihlukumeza, basithathela phansi. Ungabheka manje into eyenziwayo nge-MDCT ekamakhubhe, sili kwakhubhe sebemnyathezela phansi futhi ezingumNdebele. MaNdebele, vulana amehlo libheke ukuthi abantu beshona basenzani. Kumele umNdebele azimele, siphume kulo hulumende wamashona, sizimele siye kumthokazi sonke, sizamele ukuthi umthokazi ikhulise imathebelelenzi. Cause angiyeke wafuna umNdebele wabo sayinizwe noma yiphi party enumshona phakathi, ngiyeke umNdebele waba phezulu. Uzodlala umNdebele engaphansi komshona. Akusiyo into iright ukuthi umNdebele ahlale ngcindezela kanje, ayisijabulisi thina singaphandle kwelizwe. Lapha ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa abantu besishonini besetha imisebenzi, sitha yonke into. Ungabheka yonke indawo phethe abantu besishonini, ama-ofisi amakhulu aphethe umuntu besishonini, emathevelini la sizalwa khona siphethe ngabantu besishonini. Thina maNdebele asinayo iseyi emashonini. Ngiyabonga msakazi wami, ngicela leli lizwe maNdebele zame ukuzimela. Ngiyabonga msakazi wami.
Ninjani basakazi baka Studio 7? Ya, sizwile lo muntu obekhuluma lapha ethi nosebenza emoshari baphatha impahla ezile corona. So njengoba la ithwala izidumbe yake ethwala i-corona, kufanele ukuthi amapholisa amdinge amophe. Unless nxa engumuntu othengiweyo ngababusi belizwe, lo nguye okumele abotshwe yena kungakayidingwa labo bathwala izidumbu laye ulecala ngento ayikhulumileyo, ngoba uyinguye okhipha i-evidence. Yisi sibotshwa sawuqala okumele adingwe abotshwe yena lo muntu okhulumayo, njengoba epublisha kangaka ethi kuthwala izidumbu. Kungabi ukuthi yena into leyi ufuna ukuthi kubotshwe abanye, kakubotshwe yena first xa ikhuluma iqiniso. Ulamanga ipolitics leyo ayikhulumayo, usetshenziswe yibonabo abamhlohlileyo. Ulamanga angatshela abantu beZimbabwe amanga, kahlonipha abantu, sesadinwa ngamanga.
Balwanani balandele bakaStudio 7, lonke linjani? Liyaphila lonke lubhane emaguswini endamuleni egandangule esingarangande emakhovu lentenkwende kofeya linjani lonke khonaga apho lakhona ngapha emakurubusi ejotshola ekhwara yengombane emanganga ngesokendle linjalo lonke bantu bakithi khona ngapho liyaphila. Ngiyalibingelela lonke bantu bakithi shuwa liyakhala khona ngapha eZimbabwe. Nampo into zisiba nzima ngamandla lo mkhuhlane osufikile shuwa. Yazibuze lizayenzane khona ngapha emagoshini shuwa, emagwadini, amakhemeswane shuwa, lizadla amakhemeswane shuwa noma kuthiwa i-lockdown ibekini khwapho. Yazibuze lizadlane shuwa. ndlali bambe angakasho emagushini hayi bantu bemagushini shwayi likhuleke enkosini kodwa lilime lingadeli ukulima ngiyazi umhlaba wethu kahle khona ngapho izibomvu ngapho zikhona ngapho edandanda ubo edandanda lebo bhande ngapho ngiwazi ukuthi ayikukahle ngapho emakurubusi konke lusulo ngapho emaphanabomvu elosangwe lapho esigayo lapho elosangwe lapho lilime kakhulwini ngiyalibingelela lonke bantu bakithi hayi andikhohlwa isigaba zami lezo ngakahamba kakhulu ngisasebenza lakhona ngapho ya ngiyalibingelela lonke ijotsholo lapho lale khona ngapho koluphahla ijotsholo andikhohlwanga nje salibonani lonke khona ngapho lanemakurubusi ngayimizi yabo nje sabona mngani wami yazibuza utho saphila lani khona ngapho ejotsholo qaliso jubane nje sakubona lenjane lonke lani khona ngapho endamuleni melusimlala ngithi lenjane lonke bongani khumbulani hayi ndikhohlwanga bafethu ngiyalikhumbula lonke okhuluma ngofukuzele eBotswana
ngalivuka njani lonke basakazi bakwamthwakazi nani mthwakazi omuhle kanti abantu angazi bantu besintwini alifundi ngani if you may quote inkulumo kaNkomo ukuthi owedolobheni uzoba ngowedolobheni kuzosala indoda ndoda edolobheni yisikhathi sakhona ke lesi njalo watsho wathi lingezwa uma sokuvuka imvukela sokungani kuyaliwa libayeke labantu basempumalanga balwe ngoba into le ngeyabo zikhipheni bantu bakamthwakazi entini akusiyenu lenzokwenu lilwele linamalungelo enu lokwehlukana nalo doti lo eZimbabwe lo yini manje masokunje sokuswelakala nezibhedlela abantu sebebonakala benqumisa belwisa ukuthi bezibeyelatshwa emzini engaphetsheya kubonisa khonokho ukuthi ilizwe selifile ngayivemo ngazithi lensimbi sezabola hhayi lokuvalwa
salibonani bahlali bakomnyama salibonani bahlali bakomnyama abangaphandle kwelizwe lapho likhona kubobotswana south africa phetsheya kwezilwandle icela lihlangane libe imbumba sincedisaneni lapha lenkinga emgodi umgodi ufile kufoneka 510 rand ukuthi sithenge uyu imigodi ifile bakithi ifile bantwana bakamnyama le kulilima west nje yonke malingahlangana mebelive lesikhwama sokuthi sizilungisele umgodi ugovernment bathi akulani mali ayifakayo ku-DDF so insimbi zemgodi ziyahlupha ngikhuluma nje umgodi wakwamagiya ufile owakovelema ufile mhlawumbe bazowulungisa namhla umgodi wakwamabatha ufile owakho gwama kwami ufile I'm sure bawulungisile so hlanganani bazali selingabazali njengoba lingaphandle kwelizwe lathi ngapha abazali sizakhuluma labo bachacha elokhu abakukwanisayo sikwanisa ukuzilungisela imigodi bakithi kunzima inkomo ziza kufa zibulawa ngamanzi njengoba liyakwaza silamadamu lamadamu sibili liqhuquzele abalabantwana ngapha sizaqala ukuyegeba futhi idamu kancane sibuye sisebenzise iguta iguta ukuthi lo nyaka sifuna ukubuyela emasimini kuluswe sibhizi siyakhuluma sicela lisendelane yo imessage naleyo kuma WhatsApp liyenza igroup sihlanganeni bantu ngoba singalinda ugovernment ayikho into zalunga noma kungaba yibulilima west yonke kube yiward 9 ward 13 ward 13 isuka khona le duze la kokhame iward 9 isuka khona lapha komnyama siyaphelela omakhulela ngiyabonga ngubhanda komnyama esigabeni sakomnyama kwama kwama village ward 9 kulilima west ye Plumtree ngiyabonga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, isidumbu sikamnumzana John Lewis owalwela ilungelo labensundu obhubhe ngeviki edluleyo ubevaleliswa ngabanye bakhe asebenza labo njengelunga ledalele Congress esigodlweni iWashington DC. Iningi livalelise isidumbu sikamuyi esike sayafika lalapho adabuka khona eGeorgia, kodwa umongameli Donald Trump kayanga valelisa umuyi waqoqa ukukhalala ukugcotshwa kukaTrump aze anqobe kukhetho ngomnyaka ka-2016. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa kumbe ukubotshwa phambilini kombhikisho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.